ekhuluma emhlanganweni wokusungulwa kogwalo lwakhe lezithembiso lwalokho azakwenzela uZulu angamkhetha. Imanifesto umoyo uthi abantu beZimbabwe sekumele bavotele abantu abalolwazi, hhashi abangane babo lezihlobo. Umoyo owake wasebenza kuhulumende weZANU-PF wazise ukuthi ngakulantu ezatholakala kubandla leli eselele minyaka libusa ngoba ilizwe leZimbabwe lingasafuni abangane lezihlobo. Uthi abantu beZimbabwe kumele baguqule indlela abacabanga ngayo nxa befuna ilizwe lithuthuke.
Ngikhuluma lapho ngitshela abantu ukuthi singazikhangela ukuthi ilizwe lesihlobo ngalilungisa njani. Singakhangeli ama-structures engawathi wona ama-physical structures kuphela. Kumele sikhangele ukuthi thina ingqondo yethu khathesi isebenza njani njengabantu. Ukufa kwelizwe okuningi khathesi kusengqondweni yethu. Kumele sikhangele ukuthi sicabanga njani, sihlala labanye abantu njani, singakazi sikuphi ngokuyadinga uncedo olusuka kwamanye abantu.
Ekhuluma ngohlupho lwenkohlakalo oluselizweni umoyo uthi iZANU-PF kayisoze yalukuqeda lolu hlupho ngoba inkokheli yaleli bandla kuyiyo ephatheke kulo.
Ngaqalisa ngento yama-parastatals. Into esikuleli lizwe lethu lama-parastatals wona lawo yikuthi sifaka abantu abangakwazi umsebenzi emsebenzini wakhona. Ngayo kumbe ngabantu abakho kumbe ngabazukuli besalika umsebenzi abangawaziyo. Ngathi futhi ukuthi ama-parastatals ethu asebenze kuhle, kumele sidinga abantu abakufundelayo lokho esifuna kwenziwa. Ya? Into ye-corruption. Simele sivele singayivumeli ukuthi ibe khona. Kuvela umntanakho angayenza i-corruption, kumele umeke layidini ukuthi ilizwe lesilungisele.
Omunye okhulume embuthaneni wokuthiwa kwe-manifesto apha ehlangothi lwabatsha unkosikazi Nobuhle Nyamanza uthe abasakhulayo kumele bazi ukuthi ikusasa yabo ime ngaphi ngoba kuyibo abasenkingeni ngodubo oluselizweni. UNyamanza ugcizelele ethi umoyo nguye kuphela ongakhulula ilizwe leZimbabwe ekunzimeni elikibo ngoba eseleminyaka eminingi esebenza nenhlanganiso ezilungisisa inotho yamazwe omhlaba. Ibandla le-APA liyancintisa kukhetho lolo nyaka lokudinga umongameli namalunga edale lephalamende kodwa abantu abaningi abaliboni njengebandla elilosekelo olungenza lisuse iZANU-PF embusweni. Bethi umoyo ungusomabhuzumusi wazini ngezombusazwe. Omunye okade esemhlanganeni lo umnumzana Thinashe Jongwe uthe okuhluphayo ukuthi abantu beZimbabwe abavoteli inkokheli ngekukhulumayo kodwa ngokwazakalayo ngayo.
Sana moyo wesenye wonke okhuluma imanifesto yakhe ngibalile ezani yonke ngiyayazi ngayibala le MTC yazi. Abantu abaningi ngibuza batshona bembuza khona kibodi bo-Twitter and social media but into engingayitshela abantu ukuthi yithi thina esimvotelayo ukuthi awini. Unkosana moyo ufakwa yithi ukuthi abe ngumpresident and kusukela namuhla ngizaqala ukutshela abantu ukuthi unkosana moyo kumele simfake e-State House ngoba nguye umuntu esimfunayo, is the right candidate esimfunayo eZimbabwe.
Abanye bacabangela ukuthi ibandla leli lingaba lesabelo esithile samavoti kukhetho njengalokhu okwenziwa libandla likaSimba Makoni ngomnyaka ka-2008 lona elathola amavoti ayisilinganiso sokuthoba mina 2.8% okuthi ngakalibambelele likamnumzana Morgan Tsvangirai elathola phose amathumi amahlanu ekhulwini 47% ngabe lanqoba ngesilinganiso esingathandabuzwayo kwavimba ukuphindwa kokhetho lwe-runoff. Mina isithu sendlela iseHarare ngu-Gibson Bebe.